Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile emhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Umbuthano omkhulu welanga le-TB yabona uyakhumbula ukuthi wenzelwe koBulawayo. Siyakhethwa ngenxa yokuthi phosa ama-programs ethu njengoBulawayo, hhayi ungezwakhompya lezindawo. Iphambili kakhulu. Isibhedlela esisaziwayo esilisa nomkhuhlane wofuba koBulawayo yilesi eseStone Grove.
EleZimbabwe lamhla limanyene lamanye amazwe emhlabeni jikelele kunanza ilanga lokulwisana lomkhuhlane wofuba iWorld TB Day. Obikwa uhlasela izigidi eziyisitshiyagalolunye emhlabeni ngomnyaka.
Thina njengebandla kasikuthakazeleli kumbe njalo kasikwenzi ukuthi sikhulume izindaba zethu ezangaphakathi kwephathi esizikhuluma emsakazweni. Sile ndlela esihamba ngayo indaba ezinjalo kumbe udaba olunjalo ngesilungu esingathi khona kulama party channels.
Ingxabangxoza kubandla le-MTCT iqhubekela phambili kulandela ukumiswa komhlangano obumele uhlaziye ubukhokheli bechitunguiza lamhlanje.
Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa eziphiwe amaphepha okusebenza kulelo lizwe ngomnyaka ka-2009 zithi zidane kakhulu ngomthetho walelo lizwe othi kumele zibuyele ekhaya amaphepha azo engaphela ngolwezi lonyaka.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
EleZimbabwe lamhla limanyene lamanye amazwe emhlabeleni jikelele kunanza ilanga lokulwisana lomkhuhlane wofuba iWorld Tuberculosis Day. Wona obikwa uhlasela abantu abedlula izigidi ezisitshiyagalolunye eminyaka yonke emhlabeni. Ingcwethi kwezempilakahle zithi kufanele abantu bahlolwe ngodokotela nxa sebekhwehlele okwamaviki phose amabili uphepha lungapheli njalo kulesikhwehlela ukwenzela ukuthi belatshwe kusesemasinyane nxa belomkhuhlane wofuba. Ngokusenjalo idolobho lakoBulawayo lithi iningi lezigulane lilokhu lisizakala ngesibhedlela seCounselor yalo eselapha ufuba eseStone Grove kanye lamanye amakliniki aleli dolobho. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kwingxoxo esiqhubela uMnumzana Amen Mpofu owayengumsekeli kaMeya wedolobho lakoBulawayo njalo owayengumgcinisihlalo wekomiti ebonayo ngezempilakahle.
Iminyaka ethize edlulileyo umbuthano omkhulu welanga le-TB yabona uyakhumbula ukuthi wenzelwe koBulawayo. Siyakhethwa ngenxa yokuthi phosa ama-programs ethu njengoBulawayo, hhayi ungezwakhompya lezindawo. Iphambili kakhulu. Isibhedlela esisaziwayo esilisa nomkhuhlane wofuba koBulawayo yilesi eseStone Grove. Ungahamba eStone Grove Hospital uzabona sesa-upgradewa silohlonze oluphezulu kakhulu okokuthi abantu abaningi abaya kwesana isibhedlela ngenxa yomkhuhlane wofuba, hhayi bazuze ukuphathise kokuphezulu kakhulu. Council phose konke okwayo ekwenzayo singeze sakhompiya lesibhedlela zikahulumende. Isibhedlela zekouncil despite uhlupho olukhona losuka kwezimali ozafika ukuthi khona indlela okusetshenzwa ngayo lanxa kule shortage ye-staff isenze lutshani sivili, kodwa abantu abaningi baprefera ukuya esibhedlela zikamunicipala than ukuthi baye esibhedlela zikahulumende ngenxa yesiphatho lokuhlanzeka lokunanzelela okukhona. Isevisi yakhona ibiphezulu ilohlonze.
Isesekukomithi ebona ngezempilakahle kuyini eliyake lixoxe ngakho okumqoka okunqabela ukuthi inhlelo zenu ikakhulu ezomkhuhlane wofuba siqhubekele phambili?
Ngibe ngukomitee ye-health housing and education committee okweminyaka eminingi kakhulu. Okukhulu yikuthi onguye u-director we-health services ulama-programs akhe labanye ama-suggestion inhlelo ziyabe zivele ebantwini because uBulawayo ngokumazi kwami kasiye bamba zonke yedwa ukuthi amakhanda njena wathi yiba benza kayi ile wathi call open policy where ama-suggestions imbono lalilani kuvele ebantwini kuyabuya bakuhlanganise then iy'ngcitshi zethu zezo zikuletha kukomiti, ikomiti kukhangele ikuhambise kucouncil bepaso.
UMnumzana Amen Mpofu wayengumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kuleli dolobho.